Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuMabasa 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-MTC lawe Citizens Coalition for Change achayana phambi kukamnumzana Douglas Monzora.
Uyazi lokho kwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhuyana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafalanga abe yikho ubabalwano isidakwa oda ngafola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula.
Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende uthekele umongameli Emmerson Mnangagwa imizamtshina. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amalunga ebandla le-MTCT lawe-Citizens Coalition for Change achayene lamhla eChinoyi ebanga ihofisi ebanjwe okwamanje umnumzana Douglas Monzora labalandeli bakhe. Amacelo omabili atshele iStudio 7 ukuba kuvuke umsindo omkhulu ngesikhathi uMonzora ekhuluma emhlanganweni akube emahofisini ebandlaleli. UMnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikaMonzora, uthi akufanga muntu kusehlakalo lesi esiye abanye belamanxeba. Abakubandla le-CCC bathi ihofisi le ngeyabo, hathi ibandla le-MTCT. Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa indlu zamtshina entsha ebiza izigidi ezingamajumi amahlanu lane zamadola eMelika, $54 million. Abezindaba abezim live babika ukuba indizo yamtshina le ilesikhatshana yathengwa. UMnumzana Emmerson Mnangagwa kubikwa ukuba uyisebenzise esiya emhlanganweni weTransform Africa ngeviki ephelileyo. Kubikwa ukuba uyisebenzise njalo esiya embukisweni wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair koBulawayo. UMnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-CCC uthi kuyethusa okwenziwa nguMnangagwa.
Uyazi lokho kwenziwa ilaba abantu ababusile izwe lakithi ilokhuyana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu ongafalanga abe yikho ubabalwano isidakwa oda ngafola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula. Yikhona ke lokho kwenzakala eZimbabwe. Uhlupho lwethu ukuthi ilizwe lethu lilomnyama omkhulu okubuswa ngabantu abanjalo. Abathatha imali engange 54 million bathenge nje indiza yokuthi ungamla oyedwa ahambe lalapha ahamba khona kulamphumela esiwubonayo, kodwa behamba bekhala ngama-sanctions. Angazi ukuthi ama-sanctions asebenza uma befuna ukuthenga imithi ezibhedlela, ngoba phela bana kuthiwa lezi zizathu abahlala bezinika ukude ngenxa yama-sanctions. Albana bayehluleka phela lo ukuthenga indiza leyo.
Ye, siyakuzwa-ke khonapho. Kodwa ubona ngazani-ke abanye bakhe nxa bekhuluma besithi hayi kulungile khonokho okwenziweyo, kuyabe kusitshoni ba?
Phela ukhumbule ukuthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi bakhona abantu abaningi abakholelwa ukuthi uMnangagwa ilize angalilungisa, bona bevele bebona ukuthi wehlulekile. Laba balutshwana ngababhekisisa kahle ngabantu abazihawulelayo njengawe lami, abangela mithi ezibhedlela. Akukho zibhedlela abahamba kuzo ezilemithi, kumbe engcono abahamba khona ngabantu abatshelwa nje amanga wama-sanctions. Kuvele kuyatholakala even uJonas Savimbi wayelabasekeli, uMobutu Sese Seko eluta kwele Congo wayelabasekeli, uMnangagwa uyaluta eZimbabwe siyabona igolide abalidayo ama-diamond abawadayo balabasekeli abaphiwa nje izikipa lamabharetha lensaro babe sebeqakeza bashaya izandla kodwa bevele besebenzisa imigwaqo ejebhekileyo esiyisebenzisayo beswela ngisho iparacetamol esibhedlela empilo kakulalutho eparenyato akula ngisho lo mbheda wokuthi isigulane silaliswe kodwa bakhona abaqakezayo
Umnumzana Fortune Mlalazi umsekeli webandla le-CCC sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Kodwa umnumzana Tafaso Mokwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF uthi abantu bakhuluma abangakwaziyo.
Yourself are not even sure whether it is true it was bought or donated or hired or given. No one has the fresh details about that. Presidential spokesperson.
Lani aliwazi ukuba yanikwa umongameli kumbe yathengwa. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba nguye ongakhuluma ngokugcweleyo ngodaba lolu. Sijayele ukubona inkokheli yakwamanye amazwe isebenzisa indizamtshina emhlanganweni etshiyeneyo. Akasithi yebo ithengiwe indizamtshina le. Kambe abantu bamelele ukubona umongameli etshova ibhasikile emoyeni na. Sikujayele konke
lokhu. Itineraries and the movement. Would you expect the president to cycle through the skies to move from Harare to where he's supposed to be to look for business? To market Zimbabwe and to invite investment into this country. Do you expect the president to be meant to be cycling or he should be flying? Let's assume that was bought. But be that as it may, what I'm saying is that no one has corrected details. But that should be the least of what bothers us. I would be much more happy to say that my president is going to fly conveniently to do what the people of Zimbabwe mandated him to do. Doesn't that impress you, if ever that was true? And all this is not a surprise, but what I can assure you is that no matter the attempts to dismiss the
president... Kesa bona abe zindaba abe Al Jazeera, bebukisa I documentary yabo bezama kungcolisa umongameli lemuli yakhe. Sikujayele konke lokho. Akusimangalisi ngitsho kancane. Baningi abakwenzayo besenzela ukugenqula uhulumende. Ngingathaba ukubona umongameli esebenzisa indizamtshina esiyakwenza akuthunywe ngabantu beZimbabwe. Ukukhuluma kubi ngomongameli kuzakwenza ukuba ahlakazelelwe ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.
What we used to call reputable media institutions like Al Jazeera targeted at the president and trying to place him onto things that he is not involved in. We have not only seen that, we have also seen much more worse before. Attempts to name call the president of the Republic of Zimbabwe as an authoritarian leader and that his system of government is anti-human rights. We have seen all that.
Umnumzana Tafaso Mokwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF. Sixoxela eseHarare. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan ukulabantu abaningi asebefile. Omunye wabamele inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations uthi kukhanya ngani amacele alwisanayo asefisa ukukhumisana umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi wayezazivikela ngesikhathi ibutho le-Russia izama ukuhluthuna isigodlo sakole Ukraine. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky uthi uyakwazi ukusebenzisa umbhobho ngakho-ke wayezimisele ukuzivikela. Soke isikhathi sezamasiko. Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke kwele South Africa lapho sifoka khona lenye insizwa lapho insizwa leyi ikubutho. Ye, ake sizwe ukuthi silobani.
Ukhulumayo ngumlungisi madamudabu Tshabalala umsiza wezintombi zakwaTshabalala umakitabeden ukukitazeka odlulayo. Umsulu weziphofu zibone wesitede zimphosi ngamathi ekhaya kusetsholotsho kwesipepa ngaphansi kwenduna umathuphuli. Siyajabula ukuba khona kulolu hlelo lakho babudube Mthembu osithembayo ukuthi sizokhuluma ngobuntu zobukhosi bakithi especially ngapha emabuthweni. Amabutho babu udube ngumgogodla wobukhosi. ubukhosi ngabavikele ubukhosi besizwe sakithi isizwe senkosi uMzilikazi kaMashobane njengoba singaphansi kwenkosi ekhona manje ebusayo inkosi uBulelani kaNobhengula bathi ngudobha dobha njengomlomo owenkukhu odobha umthakazi babelane ngayo
akusitsheleke Jabalala ukuthi njengebutho lezani vele
esikwenzayo khona kithi elikhulu yokuzama ukuvuselela amasiko akithi yokufundisa abantu ukuthi sibabisele emuva bazi imvelaphi yabo ngoba ma ungayazi imvelaphi yenu awukwazi lapho oya khona uma ungazi ukuthi wena ubuyaphi so siyazama ngendlela zonke ukuthi sivuselele konke lokhu okwakithi osokwabulawayo sivuselela amatshitshi sivuselela ubunsizwa amabutho sivuselela amakhehla sivuselela amachiba ezindlu zobukhosi sivuselele konke lamabutho ukuthi sasilebo butho afana labomsukamini afana labombizo afana noba sifisa ukuthi izinduna zonke zakithi especially ezisemhlubuleni wakithi komntwakazi zivuselele amachiba amabutho nalawo ukuthi ayekhokhelwa ngoboyisa omkhulu
manje lina nxa sikhangela lilolo ngwambani banolutshengisa ukuthi yenzani lokhu lalokhu kwathi nithini kwa
lokhu akuhluphi wena Mthembu othembayo ngoba zikhona ingwethi kwezamasiko esisebenzisana nazo especially ezikhona khonapha ekhaya kithi abanye njengoba sisezizweni kanje sizokuhlangana lezizwe ezifana lezizwe zamazulu izizwe zamaswati izizwe zonke zamaxhosa zona lezi izizwe zamanguni ezinenhlanhla zokuthi zona zisayenza lento thina sizama ukuyivuselela kithi so basincedisa kakhulu kulokho nathi sithathela ezintweni zinalezi esizibonayo ngamavidiyo ma sibheke ukuthi ubukhosi bethu buhamba njani zonke lezo zinto qhawena kithi
yes akuza kakhulu sungaqhubeka ngezangelo ube subhutsha ube sugqiba khona
abantu bakithi abasondele entweni yakithi yobukhosi le hhayi ovayelisayo njengoba bengithilo nje lichakwe lakuthabalala umsengo omkhulu siyabonga kakhulu usinikeza leli thuba ukuthi sike sikhulume ngobukhosi bakithi qhawena kithi elikhulu
siyabonga kakhulu-ke lamhlanje-ke besilo mnumzana mlungisi Jabalala odakwe khona ngale-ke ejolotsho hhayi-ke olamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sibonge kakhulu mshengo ungathini kakusasa baba
siyabonga kubonga thina Dube sibonge wena ngomsebenzi omkhulu owenzayo wesizwe inkosi busisiwabadala
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje usihlwa ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo
usiphatheleni lamhlanje
siyakwazi ukuba kusasa kuzabe kulilanga labasebenzi umhlaba wonke jikelele ngakho namhlanje ngizafuna ukuba sike sizibuze umbuzo wokuthi kambe vele khona ukusebenza kwavela ngapi ngizafuna ke sibale lapha kuGenesis chapter 2 iverse inga 15 ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka esivandeni seEden ukuze asilime asilondoloze lokhu ngathi kuqakathekile ngumutsho oqakathekile kakhulu ngoba lapha nxa sikhuluma ngokusebenza yikho lapha esiqalisa khona ukuzwa ibala kumbe into etshengisa ukuthi umuntu wayezasebenza kumbe umuntu wayeseqalisa ukusebenza kutho ukuthi ukusebenza kwakuyindlela u-Adamu ayekhonza ngayo njalo uNkulunkulu ngakho nxa wena usemsebenzini okokuqala nanzelela ukuthi kuyinto uNkulunkulu asilaya ukuba siyenze okwenzakalayo ukuthi ngokungena kwesono emhlabeni ukusebenza kwagcina sokuphendula sokusetshenziswa sokusiba yikugqili ukusebenza sokusiba yinto ebangeyobucuku kwabanye abantu inothisa umuntu oyedwa kodwa ukusebenza kwakumele ukuthi kube yindlela ethokozisa uNkulunkulu umuntu. Ah, ngakho ke nxa wena usebenza, mfuna ukuqala ubisele umsebenzi wakho kuNkulunkulu, ngoba nguye owathi sisebenze. UPaul uthena nxa usebenza, sebenza ngenhliziyo langamandla konke ukwenzela uNkulunkulu. Kusebenza zonke ezilaleleyo, futhi sonke asibeni kwasinxa sisebenza senzela ukuba uNkulunkulu igama lakhe lidunyiswe. Isikhathi esiningi iye silabantu ababa besikhangela emsebenzini, silabanikazi bamakhampani, kodwa wena sebenza angani uqatshwe nguNkulunkulu, ufake inhliziyo yakho yonke. Ngiyakutshela ukuthi ungenza njalo la ma-promotion ayobuya lapha emsebenzini. Kodwa nxa wena ubuya emsebenzini ufike uxabane lo muntu wonke, uyafika emsebenzini wenze ngani uyasebenza kodwa wena ungasebenzi. Kuyazakala ukuthi lapha e-Africa abantu bayathanda ukuthi umuntu achiye efake ibhaji engani ukhona, aphume ayezenzela izinto zakhe, aphenduke sezodobha ibhaji sesiyendlini. Lokhu ayisonto ethokozisa uNkulunkulu. Ungabe ubona ngani wena ugqila lo msebenzelayo, kodwa uyazigqila njalo ugqila uNkulunkulu. Okwesithathu engifuna ukuthi kunanzelele ukuthi ukusebenza indlela yokudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi wakho kumele udumise uNkulunkulu. Lapha siyananzelela ukuthi u-Adam umlayo wakho kwakuyukuba kalondolozwe i-Eden. Kutsho ukuthi kwakumele kube lobuciki, kube kuhle nje. Uyabona omunye umuntu nxa esebenza, uthiya umsebenzi wakhe umuhle, ewulungise ngobuciki, efake inhliziyo yakhe yonke kuyo. Kodwa kulo omunye umuntu othi nxa esebenza into, uyithiya nje izintshakantshaka, ithiya nje into yakhona engaqedakali. Ukhanya ukuthi hhayi uphongukwenza nje, kasebenzanga ngenhliziyo yakhe. Nxa usebenza, faka inhliziyo yakho, faka ubuciki bakho, faka ingqondo yakho, faka inhlakanipho yakho, ngoba ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi. Kumbe usebenze engadini, kumbe yilaba abasebenza usebenzela abantu ezindlini, kumbe yilaba abasebenza kuhulumende, wena sebenza ngani ulo muntu okukhangeleyo ngaso sonke isikhathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ongumsebenzi oyisebenzi. Siyathandaza ngegama likaJesu. Baba, busisa bonke abantu abasebenzayo ukuze umsebenzi wabo ulethe inkazimulo lendumiso kuwe. Siyabonga Baba ngemsebenzi ekhona. Busisa abantu abakho nxa bebeka izandla zabo ezintweni zonke abazisebenzayo. Ngegama likaJesu siyathandaza.
Bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo, ungathini lakusasa sike sizwe ezabatsha. Kusigaba sabatsha lamhla sisejolojo sixoxa lo baba khona ngale sike sizwe ukuthi igama lakhe lesibongo ngubani. Slide coin.
Igama uJustin Sibongo Moyo.
Ye, Moyo kunjani baba?
Ngiyaphila.
Ungabuka ngikhona khonapho?
Ngizela ukuku etsholojo.
Liyenzani kulezi nsuku khonapho?
Eyi, ziyavuna inkomo zisithwala senzima ziyazi bamamele emasimini.
Alibiyanga.
Bakubiwe sile bezindawo kubiyanga abanye vele bethele inkomo abakhangeli.
Ye madoda. So ke akusithele ke benzani kwalapho abasakhulayo?
Kunzima mhlobami, ngakutshela si abantu lokhenge ngiyazi ijakwa ngitshela loko bathi ngizenze kulezisiko ezibomvu lokho sekubulela abatyana bavela basela kusasa basela future.
Bapho ngukubhija nje kuphela, akula nto bayicabanga.
Ngathola belele vele umuntu akhona adaka sengumuntu emlanayo sekufanele imina iproblem.
Manje kulungiswa njani moya khonoko?
Ngeke vele uzivezeleka sekuzithiphela lento kamasekuzekeni ukuthi okunye sekukhosta inezi ukuhlupheka ukuthi bahlupheka abasebenzi abatyana. Ngeke imisebenzi ingekhosoni.
Abakho abazisebenzayo yini ukuthi umuntu uyacabanga ukuthi izitina, acabanga ukuthi abe ngubhilida, acabanga ukuthi abe ngukhampenta, into enjani?
Abazama khona kodwa bayakwenza njani, imali nje ayikho naleyo ukuthi beqalise naleyo. Ngeke ilizwe liyitsile elizwe. Akulamntu enhle.
Singathi ke impilo yabo moyo iya ngaphi ba?
Sasazi ingeke uzatshintsha, sabona uma kuhambe kuzeta njalo ukuthi akuyavota. Ingeke ungatshintsha ngoba ayi. Kuba khona kahulumende nalokhona ngathi lokuthiniyadezelayo ukuthi ngathi.
Ye, manje udubo lwabantwana lwentshengu lokunye okunjalo liza kuvimba njani khonapho?
Kufanele bevale yona intshengu naleyo. Abavale uhulumende kavale intshengu bekasiyifuni vele sisinyothela kusona.
So vele singathi sigaba sonke sibulaya intshengu kuphela. Ya kulobu zima kakhulu sibili. Singathi ke vala khonapho ke uphosta amazwi wakho okugcina.
Eh mina ngicela ukuthi ana kuyachintsha izinto kodwa kungachintsha izinto ngenye kungabe ngene kangitazi ngela batshana bezibethele ngoba lesikolo sisi sakhona siyadura esikolweni. Siyadura sibili asikwanisi izindleko. Siyaba sibala kwesempo, siyaba sibala kwesempiwani. Asisakwazi ukubadadalela ngoba izinto zakhona zidiza imali eningi.
Yes, siyabonga kakhulu ke. Namhlanje ke kusigaba sabatsha besixoxa lo baba khona ngale etsholotsho. Ye, ungathulela kusasa moya, sibonge kakhulu baba. Wezemidlalo iqembu leDynamo sinqobe eCape United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla eHarare. Emidlalweni efanayo, Triangle United 1, Chicken Inn 1, Highlanders FC 1, Wange 0, Cranbourne Bullets 1, Shenshang 2. Kusenjalo, wayeyimvimbi yeqembu leHighlanders uSimon Sibanda uthi abadlala kudala babaningi abasazihluphi ngokuya enkundleni ngoba batholise amagabha avuzayo yilabo ababizwa kuthiwa izikwamula abama emagedini. UJoseph Nyanji usipha lolu daba.
Usanda uthi indlela yokuphathwa ngayo abadlali bakudala emagedini simqede uthando lokuyabukela iqembu lakhe alidlalelayo le-Highlanders.
Yikho kunokuzwisa ubuhlungu ukuthi ngingafika egedini uze umuntu embuza ngehighlander athole ngubani ufuna ungena ebholeni. So lokana kuyinto ogcina kwesanhlanje ingane ibhola ngicela nganisenisinze ubuhlungu uhamba kini ngoba ngifisa ukuthi ngifike egedini ngibuzumba. Kuze mina ngifike engini ubalona umbuzayo umuntu kwala ngimazi. Umuntu angakhangela nalona umuntu ombuzayo umuntu wayeselusa inkomo mina ndlala ibhola esemakhaya. So mina sengivuzwa ngeclub engamphathi kwembiza kwami. Awuvuza kube njalo. Iyalenda I think ufuze icorrect into naleya ama-senior players. Ngoba ngingakhayela ama-senior players amaningi they are suffering because iclub la. And ama-officers ayalenda ufuze asikhangile njengama-former players ayalenda. Singadinga ukuthi iplayer evela kuDynamo kumbe evela kuChicken Inn. Ibe preference kuHighlanders kuthiwa ngingena ebholeni. Mina kuthi ibe preference kuHighlanders sentshela abayihlanders dala odlaleli wayedlalela iChicken Inn.
USibanda uqhubekele phambili esithi iqembu lakhe alidlalelayo leHighlanders kuningi elingakuthola ngokusebenzisana labadlala kudala kuqembu lebhoso.
Sesikhohlwe ukuthi kuthiwa lilalela nje imali alilandanga ukuze kukhothe iclub. Futhi sibe kwathi kusasa ngenxa yale nto engasela mali. Ifuma player enye sikwazi ukukhuluma kuma-meeting ethu esiwayenzayo madoda iHighlanders iclub ayila mali. Kela ama-former players angu-2-3 bayikhotshe i-team. Lokana yalenda ufuze kusebenzise ngokani kunanzelile ukwenza ukuthi singayithola imali ayikwanisi ukuhambisa ama-former players kuma-courses. Ukwenza ukuthi kusasa usale sinama-coach awayalenda singagcini sesidinga ama-players okuthi kuthiwa wadlala isitshapho kwezokhotshe iyalenda. Iyalenda singile Dynamo is the case. Ama-big clubs lana wafuna ukuthi adinga ama-coaches.
Uqhubekele phambili uSibanda wathi umkhuba wokuthatha abadlali abadabuka kwamanye amadolobho yikho sokusenza baye balutshwane abantu abangena enkundleni bezobukela ikanti abadlali bagcwele ngitsho lasemakhaya bakhona.
Ama-players wona la emakhaya abalingaboni yikho kulama-good players i-special ama-strikers asizameni ukuthi ama-players wona laba kubayelenda amaledi ama-players emakhaya dingana ama-former players and qhatha ama-former players even 7-10 abayi-3 bahambe kupala kune-weekend abayi-3 bahambe etsholotsho abayi-3 bahambe ekhenya bayekhangela abathimi emakhaya ngiyajala ukuthi sithula ama-player ngoba vele zeke sithile ngokuthenga ama-players ama-players ukuze wakhulume wena akunthiwa wena uthi uyathenga ama-players usukela futhi uyathola i-player kozima do you think ukuthi imizilikazi lapha lesitholotho lenkulumane lengijuri singasola i-player i-1 ningadlali yale
asinelisanga ukuthi sithole icele le-Highlanders phezu kwalolu daba ngosimon sibanda udlalele amaqembu abalisayela abasakhulayo le-Zimbabwe Saints labasakhulayo le-Highlanders kanye lamaqembu amela ilizwe abalisayela abafana baleminyaka engaphansi kwe-10 lesikhombisa elamajaha leminyaka engaphansi kwama-20 kanye lelamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engama-20 lantathu kuqembu le-Highlanders udlale labadlali ababalisa uGift Lunga Junior uSiza Khoza uDesi Kapenya uThulani Ncube kanye labanye ngiyimele isitudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanji
siyawankhulu-ke Njanji sike sizwe ezomculo akusitele namhlanje ke sikhanyazana silomuntu oqakathekileyo yilapha sidala ukutshayeza umculo lokunye okutshiyeneyo ake size ukuthi silobani lapha ecingweni siyakubona mama niyaphila kunjani
ukhuluma nomthandi yakwamoke esikele kodwa emsebenzini bangiza
ngamanyathi
One machine, Yela sikhubukhobo lomanyati singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ebe silazo amalunga ebandla le-MTCT lawe-CCC ajayana phambi kukamnumzana Douglas Muzora bayakhala abantu kulandela imbiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa iMzamtshina siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa umthembu Sithemba uGidi Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.